ozavota kukhetho oluzayo umnumzana Tondela Ejidawa usecele idale lepalamende ukuba lihlolisise indlela okwalotshwa ngayo ugwalo olujulileyo oluveza ukudwetshwa okutsha kwemingcele yezigaba zokuvota ama-constituencies lama-wards. Ujidawa omelwe ngusiphicamfundo Lebo Momaduku uthi kukhanya ngani ugwalo lolu lwalotshwa ngunkosikazi Priscilla Chigumba lomsekeli wakhe athi amakhomishini wonke aweZimbabwe Electoral Commission. Uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba iPhalamende ingehluleka ukulungisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wanika ugwalo lolu abedale lePhalamende ngeviki ephelileyo elandela isisekelo sombuso welizwe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChigumba labanye bakhe akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Ukuze sizwe okuningi ngalokho sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale lePhalamende esanda kubunjwa ehlolisisa ugwalo lolu.
Angingeke ngakhomenta ngezinto ekuziku-social media. Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyukuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile. Ngiyakholwa ke leso sikhathi isikhathi lapho esingakhomenta khona, okwakhathesi singabe lokhu ngikhomenta ngamanga ngezinto ezingekhoyo ezingabambekiyo ezingela muntu othi hayi for sure lincwadi ngiyitholile.
Ye, siyakuzwa kakhulu Baba Sibanda. Kuyini okumele likwenze kuyiwa phambili xa sikhangela ke ukuhlolisisa ugwalo lolu ule-delimitation?
Sikhangelele ukuthi siza kuba lo muntu oyingcitshi kweze-delimitation ukuthi abuye abe nguye ozasincedisa ke ukuzwisisa iripoti leyi, bese suka khonapho bese sihamba siya phambili. Sikhangelele ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu umsebenzi wethu siyabe sesiwuqedile, siyabe sesidinga kuphela ukuthi ke sihambe siyefaka iripoti leyo phambi kwephaliyamende ukuze iphaliyamende ke layo icazele.
Akutsho ke ukuthi selihambisile ke konke lokho kuyathiwani njengoba siyakwazi ukuthi kumele kuhumbiselwe edale lephalamende?
Ye, ngolwesihlanu into esiyabe siyenza Dube yi-tabling kuphela. Kuyafika nje sesithi hayi nansi iripoti yenu madoda, nansi iripoti yenu phaliyamende kuphela nje yikho esiyabe sesiyakuhlanganela, siyabe siyakuhlanganela ngolwesihlanu. Kusuka khonapho-ke iphaliyamende ihlangene isinethi le-National Assembly izafuze ihlangane njalo mhlaka 17 lomhlaka 18 lapho eziya kuyadibeyitha ke iripoti eyabe ivele ku-ad hoc. Ingaphela ke leyo kudibeyithi yeripoti evele ku-ad hoc sokufuza ukuthi njengoba umthetho usitsho iripoti yephaliyamende ke yiyo esihamba sisiya kumongameli welizwe ukuthi eyibisele kuzeke.
Baba Sibanda, kuqakatheke kanganani ukuthi likwenze konke lokhu?
Dube, kuqakathekile ukuthi iprocess leyi esikhuluma ngayo yenzakale. Okwakuqala ukuqakatheka kwayo yikuthi yikho okuchiwo ngumthetho wethu omkhulu iconstitution yeZimbabwe. So kasila lutho esingalwenza ngaphandle kokubana sikulandelele khonokho okuthiwo yiconstitution yethu. Kodwa okwesibili kuqakathekile ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi anti siyakwazi ukuthi vele iparliamente yona yiyo elomlando wokuthi noma yikuyini okwenziwe nguhulumende kumbe zingatsha zikahulumende iphaliyamende ke kufuze ikucubungule okwinto lokho ikubona ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo yini, kuyahlonipha amalungelo yini abantu, akuphambanisi yini ukubuswa kuhle kwelizwe. Iphaliyamende ke yiyo elomlando wokwenza khona lokho. So ke yikho kuqakathekile ukuthi into le iyenzakale and njalo yikho isenzakala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lekomiti ehlolisisa ugwalo olutsha oluveza imingcele yokuvota eZimbabwe. Sixoxe laye eseHarare. Abakomiti le bahlangene okwakuqala namhla eHarare.